Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngelanga injabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 12 Ncwabakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, eZimbabwe linanza usuku lwamaqhawe alwela inkululeko olwe Heroes Day, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athe uziqhenya ngokuthuthukisa ilizwe kwezomnotho lezempila kahle waletha njalo inhlala kahle elizweni.
Nangisalele endlini ngoba usuku lolu mbona ngathi vele kalusananzwa njengendlela owakufanele uphathe ngalo. Iziprayer ifuzithi ngabe yakhululwa.
Abatsha bamazwe omhlaba namhlanje banaza usuku lwabo olwe International Youth Day.
Ama youth are from marginalized groups, abantu abakhubazekileyo, intandane, bashiywa emuva when it comes to indaba zemfundo, abantu abasemakhaya.
Abezempilakahle baxwayisa ngomkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso oyeurinary tract infection abathi ungathelelwana emacansini kumbe ubangelwe yikungahlanzeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigaba sakobulawayo namhla simanyene lezinye elizweni lonke ukunanza usuku lwamaqhawe alwela inkululeko olwe Heroes Day. Ekhuluma embuthanweni weHarare emathuneni awe National Heroes Eka, umongameli Emmerson Mnangagwa uziqhenye ngomsebenzi wakhe lapho athe uthuthukise ilizwe kwezomnotho lezempila kahle waletha lenhlala kahle. Uthe uhulumende uzazama ngawo wonke amandla okulondoloza ababengabaleli benkululeko lemdeni yabo. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe kule nkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezasele empini ezilele emgodini engatshoniyo phakathi kwele Zimbabwe lasemazweni angomakhelwane ezafazulela inkululeko okumele ziyegejwa zizongcwatshwa kutsha ukuze imdeni yazo idelise inhliziyo. Bakhwela endaweni yezinye kumagesi afana le-Freedom Front, Mokushi naZonia nakwezinye indawo. Sisesenza amalungiselelo ukuthi siyebakhepha emangcweni abo angatshoniyo njalokumbaba sibese amathambo abo sizowangcwaba kutsha kuleli. Amazwi kaMnangagwa baro nkosikazi Judith Ncube umphathintambo wedorobho nakobulawayo obenguye esikhuluma esiqakathekileyo embuthanweni owenzelwe i-Provincial Heroes Eka enkulumane. Wayekubuthwa leZimbabwe National Army njalongumlweli wenkululeko kuviyo leZipra, uretired Brigadier General Abel Mazinyane uthi usuku lwamaqhawe uyalihlonipha.
Sihloniphela, sihlonipha laba abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Ukuzinikela ukuthi umthathane impilo yakhe ayinikele ukuthi abanye lelizwe likhululeke, labanye bahlale impilo engcono.
Amazwi akhe agcizelwa nguSenator Mori Mpofu obulayo. Layo walwa impi yenkululelo.
Ilanga liqhakatheke kakhulu ngoba ukuthi abantu bazibakholise babe yibo abakwenza konke kungenxa yezinto amantombi namadlala lalele la labanye abasele emathwaheni labanye abasala emanzini ezandleni.
Umgqidla lwenhlanganiso yabangabalweli benkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association kobulawayo umnumzana Sifiso Sincube uthi inani labanye babo abafayo liyakhuphuka kakhulu okwesabekayo.
1079 okutsho ukuthi abalele lapha baningi amakhombethi okumele ukuthi ngabe indaba ye-medical kumbe ezempilo iyakhwezwa ibe kubanga eliphezulu ukwenzela ukuthi abalweli benkululeko bangatholakali behamba ngerethi leyabahamba ngayo. Sikukhangelela ukuthi ku-adreswe ngokuphangisa lo.
Omunye obekela umbuthano ezohlonipha udadewabo layo kwathiwa liqhawe lesizwe lo nina umnumzana Mandla Ncube uthi lanxa izihlobo zakhe zaphiwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe kulusizi ukuthi umama wakhe katholanga usizo ngesikhathi ephila njalo wafa ehawula engelalutho.
Wanimali empushi
abanye abami ngabalweni benkululeko bebengekho kulumbuthano okuhlonipha amaqhawe. Omunye wabo ngumnumzana Besta Willie Magwizi, kodwa umncedane ukuya embuthaneni lo bona abeviyole zipra benganazwa nguhulumende obusayo.
Nangihlalele endlini ngoba usuku lolu mbona ngathi vele kalisananzwa ukuthi ngendlela owakufanele kuphathwe ngalo. Zipra vele yazondakala phela ithi one of the illegal organizations nanamhlanje kayikabi-absolved kukhona lokhu since independence internationally. So izipra yayifuze ukuthi ngabe yakhululwa. Kodwa ke yikho yabhidlizwa even nangegugu round ngoba yayiyi-legal organization according to labo abasiphisayo.
Mnumzana Isaac Mabuza layo walwa impi yenkululeko uthi akunceda ukujabula lolu suku abanye babo bedubeka.
Abaningi abalazindlu, abaningi abalamakhaya, abaningi basemakhaya kodwa impilo enzima. Kalo walutshwana ama-veterans esingathi yibo ababusayo engxa yabalutshwana opresident labanye nje abalutshwana abaphezulu. But abaningi sesibona ngabafana bona abakade bekhala besitwona ilizwe lirayithi yibo asebebusayo asebesithwalise ilizwe.
Nkosazi Queen Maligwa uthi akazange ayilwela inkululeko ekuzipra ukuthi amalungelo abantu ephulwe lokuthi abantu bancindezelwe.
Thina sisilwa sasilwela sikhulula everyone else in Zimbabwe ngemisebenzi emibi esiyenzayo thina esiwo-veterans yokuhlukuluza abadala empini sasihlezi kuhle lapho kwakuseganyeni sithwele nzima sithukuluzwa ngamabhunu kwakungcono lokho esesikubona kunzima abantwana bagcwele emajele like isikathesi ngesikhathi sonesi abantu bayavalelwa nje ukuvalelela ukuthi umuntu uyakucabangela ilizwe alilamthetho isimple no rule of law.
Amazwi kankosikazi Maligwa agcizelelwa ngunkosikazi Primrose Mlotshwa omunye umlweli wenkululeko othi usuku lolu lungathakazelelwa ngohlupho olukhona eZimbabwe.
Ukujabulela usuku lolu abantu belambile behawula bentshontshelwa berojwa siselebreta njani uZulu esikathathe sebuzimeni emazweni asikwazile ukuthi abanye bangaphi kanti uselebrethwa njani labanye ababulawayo kasikwazi ukuthi kwahamba njani.
Ohlaziye zombusazi umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa usuku lolu kumele uZulu alujabulele izenzo zebandla elibusayo leZANU PF lenziwa lube lubi.
Namhlanje uZulu weZimbabwe sehlupheke ngenxa yobudlwangudlwangu lobuqili lobusela olwembuso lo esiqondane lawo weZANU PF. Kodwa usuku lwamaqhawe lusuku lwelizwe lonke lusuku olufanele lusijabulise.
Abanye abaphiwe imendulo umongameli Mnangagwa liqembu lezomculo wembubele Black Mfolosi ngengoma yabo ethi Unity. Umongameli Mnangagwa uthi iculo leli libambanisa isizwe seZimbabwe. Ngiyimele Studio 7 eBulawayo Provincial Heroes Acre igama longenza Jesus Band.
Ukhulumende uthi asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit okhangelelwe elizweni mhla ka-17 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele inhlanganiso lela ilungelo loluntu e-Concerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobe lamapholisa incwadi iwazisa ukuthi ifuna ukutshengisela mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephula kwamalungelo abantu elizweni. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano we-SADC Summit lapho eZimbabwe likhangelelwe ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC labalela ilungelo loluntu kumaviki edluleyo okubikwa bacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvume yokukhululwa ngemali yesibambiso e-bail. Okwenzakala eZimbabwe sokusola izinhlanganiso ezilela ilungelo loluntu lamanye amazwe. Ukuhlazelwa lidaba usithandekile emhlanga weStudio 7 oxoxe nomnumzana John Zolani Dlamini umgcinisihlalo webandla lezaphu lalo elisanda kusola okwenzakala elizweni.
Asivumelani lakho lokhu ukuthi abantu bathi nxa bekhuluma ngekutshengisela kuthe izitha zelizwe. Kutshengisa ukubana yena umnankakho ngokwakhe kafuni ukuthi umuntu abe lombono otshiyeneyo lowakhe. yikho esikwalaye kulokho. Kufanele sikhululeke njengabantwana beZimbabwe ukuthi hayi lokho akuqondanga. Ngoba ilizwe lelinye lethu sonke. Ngoba ilizwe leli lwalelwa kudala okhulu beqalisa ukulwela leli lizwe. Obaba belwela leli lizwe. Kwaze kwafika thina salilwela leli lizwe. Ama resources eZimbabwe ngawe Zimbabwe sonke sihlangene. Kufanele siwashiye ngokufana nayo. Ngikhuluma nje abantu babothiwe ubusela obukhona lapha eZimbabwe buyesabisa. I-tribalism ubandlululo olukhona lapha eZimbabwe luyesabisa. Umthetho iconstitution seyalahlwa lakhathana. Akusela constitution eZimbabwe esebenzayo. Sikhumbule ukuthi izaphu yonale yalilwela leli lizwe. Ayizange ikhangela umhlobo. Ngitsho lama leaders ayekhona kuzaphu amaningi ngesikhathi silwela leli lizwe ayevela kuNorthern region.
Sikhulume labanye kuwona lo umsakazo abathi bafuna ukutshengisela lanxa amapholisa engabe enqabela. Bona lithini ngabo njalo njengebandla lina lingatshengisela?
Awuvunyelwa eZimbabwe ukuthi udemonstrate. Kodwa iconstitution yeZimbabwe iyakuvumela lokho. Njalo kayitsho iconstitution yeZimbabwe ukuthi nxa udemonstrate afanele ukuguqa phansi emapholiseni bakuvumele. Constitution of Zimbabwe is clear, it is, you just inform ama police ukuthi sizaba lomhlangano, sizaba le demonstration, and nxa ubatshelile ama police lawa angatshelwa, kufanele ba protect abantu ababe demonstrator, babone ukuthi abantu ababe demonstrator bahamba ngendlela eqondileyo, akula ukungenelwa phakathi, umthetho lowo, but umthetho sowalahlelwa khatshana. Ukwenzela ukuthi khona abantu bangademonstrate. So laba abantu abathi bafuna ukudemonstrate kuselungelweni lapho. I-demonstration yenziwa loma kunini, loma kungeSunday, loma kungeMonday. So nxa ilanga liqondane lakho khonoko, yiko khonoko, kanti bona bayesabani. Abantu bathathe advantage ngoba bekwazi ukuthi kule sadaki. Ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ubone ukuthi thina siphila ngaphansi kobugebengu.
Kuyini okungenziwa ukuthi ikusasa yelizwe ibe ngcono ngombono webandla lakho?
Asizameni ngendlela zonke thina beopposition sibambane, hathi ukuthi sibe sidonselana ngale omnye donsela ngale kunika izano iadvantage konoko. Nxa uyintandane bambana lenye intandane, ungathi uyintandane uthi uzabamba lo mntwana wesinothi. Kakufuni umntwana wesinothi azakwenza ukuthi akusebenzise. Asikhangeleni phambili. Izano ifuna amandla makhulu, amandla asuka kithi ngokubambana kwethu thina.
Zana ngumnumzana John Zolani Dlamini, umgcinisihlalo webandla leZaphu, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC, njalo umnumzana kaZembe kaZembe umphathi intambo obona kwenzakala ekhaya ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Umongameli Mnangagwa waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa abathunywa ngamazwi aphetheya ukuthi bezophazamisa ukuthula. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa agcwele ezitaladeni ngoba evikela ilizwe, njalo abelungiselele ilanga le-Heroes Day lamuhla elilandulela ele-Defense Forces kusasa elokunanza imisebenzi yamabutho. Abacha bamazo omhlaba namhlanje bananza usuku lwabo olwe International Youth Day. Abamazo eSADC babuthanele umhlangano wesithupha owe Southern Africa Youth Forum eHarare. Umhlangano lo uqhutshwa ngenhloso yokuthuthukisa abacha abasemazweni aphansi kwenhlanganiso ye Southern African Development Community, SADC. abakhokheli benhlanganiso zabatsha ezitshiyeneyo bakhuluma ngendaba zabatsha ezigoqela imfundo, imisebenzi, ukusungula kwamabhizimusi kanye lezempilakahle. Indikimba yalomhlangano ikhuthaza ukuthuthukiswa kwemfundo emazweni angezansi e-Afrika, kukanti lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza abatsha ukuthi basebenzise imitshini yakulezi nsuku ukuletha intuthuko, kumbe ethi From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolela amalungelo abakhubazekileyo njalo engumgcini sihlalo webhodi yabatsha abacebisa inhlanganiso ye-European Union ngokuthuthukiswa kwabatsha, uNkosazana Tamia Kudakwashe Govere.
Namhlanje ngo-12 August si-celebrate i-Youth Day, leli lilanga labantu abatsha mhlaba wonke jikelele. Thina njengama-youth aweZimbabwe siyathaba kakhulu ngaleli langa lonyaka, ngoba lifike lapho iZimbabwe ihosta i-6th Southern African Youth Forum, lapho abantu abatsha inkokheli ze-Southern Africa zihlangene zahlala phansi zakhuluma ama-problems affecta ama-youth aweSouthern Africa, njalo zaphuma lempumela singaba khona eku-addresseni ama-problems lawo.
Kodwa njengabatsha beZimbabwe libona kule mpumelelo esibe khona na?
Thina njengeZimbabwe siyajabula kakhulu ngoba sesile-youth quota system e-parliament. Ungakhangela noma kuma-elections lawa adlulileyo, ama-youth amaningi they took part. And kwezonotho akhona ama-youth, kweze-innovation akhona ama-youth. So ama-youth asekhona even kuma-board our decision making, lokho kuyasijabulisa. Kodwa-ke asakhona ama-issues a-affecta ama-youth eZimbabwe, kungaba zindaba ze-inclusivity lapho esikhuluma ngokuthi ama-youth are from marginalized groups, abantu abakhubazekileyo, intandane, bachiwa emuva when it comes to indaba zemfundo, abantu abasemakhaya. Imfundo zasemakhaya nemfundo zasemadolobheni azihambelani, abantu emakhaya lokhu besachiwe emuva. Sibuye sikhulume indaba zedakamizwa, ama-drugs, sibuye sikhulume ngendaba ze-mental health, sikhulume child marriages, sikhulume nge-unemployment rate amongst the youth. Lezi lawa ngama-problems ahlangana lama-youth eZimbabwe amongst others.
Manje kungenziwa njani ngendubo lezi ukuze zilwiswe ziqedwe elizweni leZimbabwe?
Thina sibona ukuthi kungaba ngcono makuyikuthi i-government, the private sector zingahlala phansi ziworke together on improving education from emakhaya, because if education looking for improving emakhaya, because kukhona ama-infections or HIV lokho esiba high and lokho e-increaser and lokho kubulala ikusasa leZimbabwe, ngoba ikusasa leZimbabwe ngabantu abasha. Sibuye njalo siphinde sithi kube lama-rehabilitation center, ama-rehab centers for abantu abayenza okwama-drugs, abantu abangama-drug addicts bethole uncedo. Njalo singaba lama-recreational activities lapho abantu abatsha abangathola khona ukuzilibazisa instead of ukuthi begcine besenza okwama-drugs.
UNkosazana Tamia Kudakwashe Govere ulwela amalungelo abakhubazekileyo njalo engumgcini sihlalo webhodi yabatsha abacebisa inhlanganiso ye-European Union ngokuthuthukiswa kwabatsha. Ubesecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempilakahle zithi umkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso owe-urinary tract infection ulakho ukubamba owesifazana loba owesilisa, njalo ungabe uthelelwana emacansini kumbe ubangelwa yikungahlanzeki. Ubathabele Masuku uxoxela bezempilakahle wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane lo ubikwa wande ukuhlasela indlela yomthambiso, izinso loba isinye. Wande kakhulu kwabesifazane ngoba belendlela emfitshane yomthambiso nxa beqathaniswa labesilisa. Kodwa abezempilakahle bathi okumqoka yikuba nxa umuntu esethe wabanjwa ligciwane elibangela umkhuhlane lo, babekwazi ukuthi ikhona imithi yokwelapha ngokugcweleyo. Udokotela Derek Matsika ulandisa kabanzi ngomkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso.
Namhlanje sizokhuluma ngomkhuhlane esithi ngesikhiwa urinary tract infection. Nxa sithi infection sabe sithi khona indlela yakho yomthambiso isisuke yaba affected nalokho esithi khona amabacteria kumbe igcikwane. Sathotha umama wojalo ba affecta more than compared to wabo babo. Indlela lana yomthambiso ngathola ukuthi khona yaba buhlungu kumbe niyalitshisa angani ukhipha amanariti namarezi. Ukuthi umuntu ngijana ngijana yabesizwangamithi khona ayeyichitha amanzi. Abanye njalo futhi bengakhuluma ngokuthi balobuhlungu ngapha ngaphansi kwenkaba.
UDokotela Matsika wengeze ngokuqonqosela ngokuqakatheka kokuya esibhedlela esithi umkhuhlane lo uyelapheka ngokugcweleyo.
Abantu abanetshukela, abantu abanemzimba e-weak, abantu abangakwazi abaphuza ukuyachitha amanzi kuba bagcine amanzi isikhathi eside kuphakathi kwebhlada nxa ichitha amanzi ngisho umthambiso, abantu abanganatha amanzi akwanileyo. Uzathole nxa ukuthi khona umthambiso uyagcinwa isikhathi eside phakathi kwe-blood ugcina sowa-chapter lokho esithi khona infection. Umkhuhlane lowo uyakwazi ukuspread wafekthe umzimba wonke. So kuqakathekile ukuthi ungazangalule problem yomthambiso phangisa yaseklinikhi, kodwa into yokuthi ungathola i-treatment ngesikhathi esi-right kuyaphela wonke into ukuthi ukuphambanisa lutho.
Umongi umnumzana Courage Sithole uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi kulegciwane elisendleleni yomthambiso.
Umkhuhlane ohlasela indlela yokuthambisa wandise ukubonakala ngobunzima kumbe ngokuhluleka ukuthambisa. Ezinye zezibonakaliso zigoqela ubuhlungu kumbe ukuzwa ufuna ukuthambisa njalo nje. Umthambiso ulakho ukuba mhlophe ulephunga elingajayelekanga. Kulakho njalo ukuba legazi emthanjisweni okuyabe kuhlangene lobuhlungu. Konke lokhu kulakho ukuba kuhlangene ukuchisa komzimba kwesinye isikhathi umuntu azizwe kusithi ahlanze.
Unkosikazi Janet Bebe umhlali wakobulawayo ulandisa ngokugula kwakhe ehlaselwe ligciwane elibangela lomkhuhlane.
Umkhuhlane lo uthi ayuzima ukuthi uhlasele izitho zensitha, yikho kwenza ukuthi ungabi lulu kuye esibhedlela masinya. Mina ngaxayisa ngisithi isifeletho esibuhlungu ngoba ngisiza ubuhlungu ngaphansi kwenkaba. Sengiye esibhedlela yikho lapho engabanjwa khona ukuthi indlela yami yokuthambisa ile infection. Sengithole ilimithi ngalapho ekugcineni.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole ukwelatshwa ngemithi yama-antibiotics belandela iziqondiso zawo. Bathi ukungaqedi imithi le kuvame ukubangela ukuthi icine ingasasebenzi sekufuna eminye njalo imithi elakho ukuba lentengo ephezulu ukuze kwelatshwe igcikwane eselixhwalile. Ezinye izixwayiso zibalisa ukuhlanzeka, ukunatha amanzi eneleyo lokuyathambisa ngesikhathi ukwenzela ukuthi umthambiso ungahlali kakhulu esinyeni ucine ubangela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump wazise ukuthi iwebsayithi yomkhankaso wakhe ihlaselwe izigebengu ze-internet ama-hackers. Laloba kungakazi wakugcwele ngalokho umsekeli kaTrump angena laye kukhetho uJD Vance usekhulumele ntathela izindaba eziningi ehlasela ongena kukhetho lukamongameli emele ibandla le-Democratic Party. Kusenjalo umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris langena laye kukhetho uTim Walz baqhubeka ngomkhankaso wabo bekhangela kakhulu kwezenotho. Umkhankaso kaKamala uthi uzaqathekisa ukuthi ababhadalwa ngamatip bengabhadali umthelo, kodwa uTrump uthi nguye owaqala ukubuya lombono lo. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe leMelika umnumzana Tim Murengai.
Hayi, into esuphayo kuma elections or around election time izona lezo indaba eziphuma zithi zona ama system abe ngathi they are compromised sesiya kuma election. So ukuhekwa apparatus yabo Trump former president wa America is nothing new, but ikuthi siyabe sikwazi ukuthi kulabantu abanengi abalokuganga abafuna ukuthi kuphazamise the way that free and fair elections are run. So ngiyathemba ukuthi his teams abaku-cyber security line bazabanceda ngokulungisa ama-website abo ngesikhathi esithize.
Ngalesi sikhathi somkhankaso libona sengathi lokhu kuzaphazamisa kanganani umkhankaso lo?
Ukuthi kuzaphambanisa ukukhankasa angikuboni mina, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi nanto asesihamba ekucineni kucingo lokukhankasa, and iGeorgia in about a month and a half iyabisiqalisa ukuvota in absenteeism ama ballot boxes lama postal boxes. So I don't think kuzaphambanisa anything ngoba abantu ngantu asebe wazi ukuthi bazavotela bani or bazakhetha bani ngalelo khetho olubuyayo lokukhankasa okubuyayo. So angiboni kuphambanisa khonapho.
Sibona kwelinye icele uKamala Harris ekhankasa laye lo msekeli wakhe. Sebekhangela ke udaba lokuthi kukhutshwe ama-tax kumathipho abhadalwa abantu, kodwa uTrump esithi yena uHarris usemtshontshele umbono akade elawo. Likubona njani lokho?
Ngibona mina ilokhu zeni ithiwa election is into engathiwa itshengisa ama-ideas abantu abafuna ukuba bekhokhela lona leli lizwe. So ukuthi owatshontsha ama-ideas faka kweyakhe i-platform, hhayi lokho siyabe singakwazi, ngoba siyakwazi ukuthi okuningi kuningi ngesikhathi esiningi politicians vele ngantwa bayakopana the way that they think. Siyakwazi ukuthi kudala laphana sazikwazi ukuthi ama-Republicans they were about izinto zempilo, ukuthengisa izikhali and all this other stuff, but siyabona in the past 10 years or 12 years ngantwa ama-Democrats lawo sengantwa yiwo abachuchisa izinto zempi and the selling of military hardware line. So ngendaba yama-tip le engenayo in terms of ukukhankasa, hhayi sizabona ukuthi ama-policies angikhona abe menjani, ngoba bangakhuluma ukuthi yikho abafuna ukukwenzayo, but is it in the policy abazilethayo phambili yini? Yikho kungathiwa sizabona phambili.
Umnumzana Tim Muringa yolandela zombusazwe leMelika njalo usebenza lenhlanganiso ye-Association of Concerned Citizens ubesecingweni le-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Okwakhathesi sengilitshiya ezendleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp, kuyimilayezo elisithumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nsuku zonke siqakathekisa ke imilayezo yenu ukuthi sizwe imibono yenu.
Sayibonani Studio 7, sayibonani Thokozo omuhleli njani, kodwa lapho elikhona abantu bakithi size simnyama simakwa ngulo mdala lo kuthiwa ngumnankagwa lo ongafundanga lo. Akafundanga lo mdala lo, igama elidemokhrasi kalazi liyamehlula, yikwekhipha amapholisa lamasosha kuthi avimba abantu abafuna ukuprotesta. Aye li gama selimehlule nje kusukela kudala vele amehlula lo baba. Akafundanga, kumele alindisele eklasini ayefundela igama elidemokhrasi ukuthi lichaza ukuthina kalazi. Hhayi uyasiyanyisa mani lo baba, uyasiyanyisa shem.
Studio 7 siyajabula lenelisikhiphela izindaba ezinhle ezimnandi ezileqiniso njalo. Siloko sikhala sikhuluma ngento enye, ngemali yethu yelizwe lethu ikhona sibili zigman, kodwa kasiboni phela ukusebenza kwayo. Kanti manje izasebenza njani? Kanti kulani ukuthi ifake ikhanda likaFather Zimbabwe? Kayifake ikhanda likaFather Zimbabwe phela ukuze isebenze eZimbabwe manje. IZimbabwe manje ifuna ukuthi ivuke. Nakho nje isadiki kuya futhi njalo siyaphinda ukuthi hlalani phasi lilungise ngemali yona le abangani bakho nabo behambe layo iphephelela lependa konke kuyolunga. Kufakwe uJoshua Gomo umqabuko, singakhethani ukuthi ngubani. Asilungiseni ilizwe sindawoni.
Awe livuka njani lapho, hayi lapha siyavuka, lapha siyavuka kuhle.
Labo bekungamazi enu linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqiba uhlelo lanamhlanje sikhangele kwezemidlalo. Imidlalo yalonyaka yama-Olympic Games ebeqhutshelwa eParis eFrance igqitshwe izolo ntambama. Ikomiti ebona ngezemidlalo le eZimbabwe ithi iyathokoza ngendlela abeZimbabwe abancintise ngayo lanxa bengasatholanga ngitsho leyodwa imendulo. Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintise emidlalweni le ebigoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Lingakhohlwa mulye Zimbabwe uhlelo liyalandela olwe live talk lapho esichazela khona usuku lwanamhlanje olunanza imisebenzi yabalwela inkululeko yeZimbabwe olwe Heroes Day. Mulye Zimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo Ntaba Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba.